Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMbimbitho 2020 uGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga okukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we-coronavirus.
Angisizwa lutho ngecorona, njalo asikaqalisa ukuthi sibela i-sanitizer, siyaziphila nje as normal.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abongi labongikazi bathi bazakhalela umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabanikanga okusebenzisa ezibhedlela okunqabela umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osuqhamukela kweleZimbabwe. Sebe lobele incwadi abezempila kahle besithi kabalazi lezambato zokuvikela ukuthi bengabe lomkhuhlane lo, eziguqela ama-mask, amagogorosi, okokuvala ubuso lokunye okujiyeneyo. Bathi bafuna njalo ukuthi uhulumende abaholise i-COVID-19 allowance lemali yokubavikela emkhuhlaneni lo nxa kuyukuthi bangabanjwa yiwo besemsebenzini. Okwethulwe ngabongi labongikazi abakunhlanganiso ye-Nurses Association of Zimbabwe kuphinde kwethulwa njalo ngabaphathi intambo bohlangothi lwezempilakahle eMaswingo, eMathebeleland lakwezinye indawo abathi kabalakho okokusebenzisa nxa kungaqhamuka umkhuhlane lo ezabelweni zabo. Sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma losiba lukhulu wogatsha lwezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva. Kwathi-ke uDokotela Paulina Sikosana ukunhlanganiso ye-Health Service Board uthe udaba lolu kumele lukhulunywe nguDokotela Mahomva. Kasenelisanga njalo ukukhuluma loDokotela Obadaya Moyo, umphathintambo kahulumente obona ngezempilakahle. Ngobulawayo amalunga edala lePhalamende abona ngezempilakahle athi iThorngrove Isolation Hospital kayilungelanga ukwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Kulabafundisi asebekhulumisana lesiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Judith Zincube edolobheni leli abafisa ukuthi kusetshenziswe isibhedlela esakhiwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ulethemba lokuthi sizasetshenziswa isibhedlela se-Ekusileni Hospital esileminyaka engamajumi amabili singasetshenziswa.
Sahlangana lo Minister of State weBulawayo Metropolitan uHonorable Judith Ncube, and into ethokozisayo yukuthi wakwanisa ukuthi esincedise to engage lo Minister Gumbo, the Minister of Health, ukuthi kukhangele ukuthi isibhedlela ekusileni sisetshenziswe njengendawo ongahanjiswa khona abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona, ngenxa yokuthi sananzelela ukuthi kulula ukuthi silungiswe masinyane sibe isibhedlela esingasebenza ngcono ukuze wonke umuntu kobulawayo oba lodubo lolu agijimayo khona ngale athole uncedo. Siyabonga njalo ukuthi umeya wakobulawayo laye wasebenza kakhulu, uKhansela Mguni, ukwenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Sibonga yona i-City Council, njalo sibongele i-government lohulumende ukuthi bahlanganiswa amakhanda ngesikhathi lesi sinzima kangaka ukwenzela ukuthi kuzame ukuphilisa imiphefumulo yabantu.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ubulawayo benza santando abantu loba nje sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus kweleZimbabwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sathamuzi sakobulawayo umnumzana Mnyaradzi Phiri uthi okwenza abantu benze abakujayeleyo ikuthi ukukhanya engani kunengi okufihlwa nguhulumende.
Umkhuhlane lo corona ungani ufihliwe lapha kula information esiyitholayo ize zifule secret ngani kuyafihla ukuthi kuyesaba ukuthi kungabonakala ukwehluleka kwama authorities but na say we are at risk. Yeah. I think even lakathi singakhangela kungani day to day business akula ngala kulanto yenzakalayo le information asiyitholi because umkhuhlane lo uthelana lula and umuntu nxa engakutholakala umuntu oyi-1 esigabeni la sonke vele sahle sihle siwuthole.
Imbono yakhe isekelwa ngunkosikazi Sizwakele Moyo othengisa impahla emgwaqweni.
Nginjenje mina ngiyakhwehlela sengisesaba ngithi kumbe yiyo i-virus ngoba kanye asikwazi lokuthi ishaya njani, yenza njani, ama-symptoms asikabi lolwazi ngayo. Lokhu esenza izinto zethu esasivele sizenza sithengisa emsikeni simile kuma-open space akulanto etshintshileyo.
Baningi abazenzela Santando edolobheni leli, omunye wabo unkosikazi Nosizo Mpala.
Angisisizwa lutho ngikhona njalo asikaqalisa ukuthi sibe la i-sanitizer siyaziphila nje as normal impilo yethu yansuku zonke. Angazi nxa kungatshintsha singatshintsha ukwenza kwethu sisebenzise ama-sanitizer ngoba sikezwa lutho so far.
Bakhona asebenanzelele ukuthi bengenza imali ethe xaxa ngenxa yomkhuhlane lo. Umnumzana Ngqabutho Ncube othengisa okuthiyeneyo edolobheni leli uthi kulempahla engasatholakali kwamanye amazwe okwenza ukuthi bakhuphule intengo yayo.
Into esizitokayo sezikhwela ngenxa yokuthi abantu sebezithenga bebaningi ngaleso sizathu futhi lapho ezinye ezisuka khona ezisuka phandle kwelizwe azisatholakali ngoba khona ngale phandle kwelizwe kwakhona sokuvaliwe amavinkili azithengisayo. Abantu lapha babuya sibili bayathenga ye but inkinga esesihlangana layo kathesi yona le ukuthi wonke umuntu uhlabela ingoma le igcikwane leli eselivelile esingakwaziyo ukuthi livela ngaphi liya ngaphi.
Bakhona njalo abathenga bethengisa impahla abawazi mhlophe umkhuhlane lo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abazisebenzayo kumele behlise inani lokuchapha imingcele ngoba kukhuphukisa amathuba okuthola umkhuhlane weCOVID-19.
Kethi sinqomo sokuthi sifaxwayise ukuthi behlise inani lokuchapha amabhoda besiya dinga impahla besiyathengisa ngoba kuyaba kuyakhuphula izinga lokuthi bathole umkhuhlane lo weCOVID-19.
Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ukwazisa uZulu ngokumemetheka komkhuhlane weCoronavirus iCOVID-19 owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 yiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bathi thibele abantu ngokuqhamuka komkhuhlane weCoronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi emhlabeni wonke ejikelele. Abaningi bathi kabakwazi okuzabehlela eZimbabwe osokuqhamuke umkhuhlane lo. Kulabanye abantu abathi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukulwisana lomkhuhlane weCoronavirus kulandela okwethulwe ngamalunga edale lePhalamende abona ngezempilakahle athi isibhedlela seThorngrove Isolation Hospital sikusimo esibi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Taimo Mpofu omele ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esigabeni sePlumtree othi uhulumende ubona ntuthu ngomkhuhlane lo ngakho-ke uZulu kazivikele.
Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lo othiwa yi-coronavirus njengabandla le-MDC siloko sikhuluma ukuthi abantu kumele bazame ukuzivikela ngendlela zonke. Into engiyikhangelile kwathesi isisami ukuthi nga izikolo ziyavalwa ngoba kulapho kuhlangana khona abantwana abaningi.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi uyadanisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi abantu kabenelisi lokuthenga isepa yokugeza izandla
ngoba abantu kadesi kunjabane bahawula ukuthi yona isepa yona le yokuthi ugeze izandla umbunathi into ezitshisayo zena ezokuthiwa ziyawuvikela lo mkhuhlane kunzima kakhulu kuhulumende kamnankagwa lo.
Kodwa-ke umnumzana Bhilif Gawule webandla leZANU PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. Uka ule uti abakhona nakakhulu ngabazonda uhulumende kamnanga kwa
ukunjalo uhulumende ulakho lokuthi awubambe umkhuhlane lo abantu khona ukuthi akumbe abantu ha nqa ungathi umkhuhlane lo ungathi ungaqhamuka lapha kungafa abantu okumangalisa hayi soqiniso lelo lokho nyakuvale nyakwala lokho ngendlela ezinjalo sengikuboni ukuthi nyakwala lokho ngaphandle kwabantu abazonda uhulumende wethu kuphela kodwa okwakathesi sikhangele phela ukuthi uhulumende wethu la ngakho nje iChina la yasincedisa World Health Organization yancedisa iyathela imali hayi umthwalo olula lo nxa kungathi ukuqhamuka umkhuhlane njengawo nalo ngithanda ukuthi ngikubeke ngaleyo ndlela ukuthi abantu bakhululeke abantu bengesabi kakhulu ukuthi ngoba amalungiselelo phambilini asekhona uhulumende sehle wayethula ama indlela zokuvikela ezingaphezu kwamandla
uhulumende usemise imibuthano kaZulu ekuqela ukunanza usuku lukazibuse umbukiso weZimbabwe International Trade Fair imichado elabantu abalikhulu leminye imicimbi esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhuhlane we-coronavirus umemetheka okumangalisayo kwele Italy lapho sobulele abantu bafika phose inkulungwane ezilitshumi umkhokheli welizwe le-Italy umnumzana Giuseppe Conte uthi kuzima okumangalisayo ukuvimba umkhuhlane lo umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kuzwekazi le-Africa emazweni abalisa ele-Angola Eritrea South Africa Uganda lawamanye amazwe uyamemetheka njalo kwele-India lapho abantu asebetshelwe nguhulumende ukuthi kumele behlale ezindlini zabo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. This is Puma Gamba, a Voice of America, S.A. Washington, D.C.
Yebo linjani baba Dube?
Usibona njani isithembo kulezi insuku manyathi?
Isithembo ngalezi insuku Dube siyingozi. Singoza songozi. Emkhuhlaneni enjenge HIV and AIDS siyingozi. La ku support siyingozi ngokuba impilo sesiphila kiyo ifast ifuna imali. But nga ubaba engasali roba engaba labo mama libathathu. Lonke lingomama libathathu including ubaba lwelila lihambe lonke liye testwa lizazi lonke istatus same I'm sure singaba lula ngaleyo ndlela manje iproblem ukuthi obaba bayafihla ukuthi lesithembu uyabona bekuloko bese kusenza ukuthi nxa esazi istatus sakhe ngale ngkhaya abe sengasatsheli lo ngaphandle uyesaba ukuthi maybe uzamyala kumbe njani maka ukuthi uyazi status so ngaphandle uye saba kuyajela lwano ngale ukuthi ngale ngkhaya ukuthi batshele ukuthi i status sami ngilo muntu ngale phandle simiso but nqade ebengayenza obaba into eyodwa aba njengomanye abangathathwa ngalabade bezaba lenhlanhla dube bevuke bethethwe manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni inzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe angifuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem yami laba yithi lwana kakho phakathi abamazi but ngathi baba bengayenza into ibe clear ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongkhawuthi ayisendithatha lapha ngilomangidluli ngale sibe sesiyahlangana sihambeni sonke siye eklinika yonke into esiyenza usiyenza sindaweni. I don't think there is a problem. Manje iproblem iba khona nxa befihle, yikho lapho isithembo esiyingozi khona. Balazo balazo baba bonke bale thembo but bayafihla.
Kambe siyanceda yini isithembo nxa usukhangele wena kumbe vele lokhu sokwadlula nje?
Isithembo siluncedo Duve. Umuntu omunye ngathi ngikhuluma soyethu asilancedo, siluncedo. Ungananzelela kathesi umama lo baba bahlala bebabili endlini bephila impilo yabo bobabili. Kwenzakale abantu laba ngabala bazali oyi-one phakathi kwabo adlule, owesibili alandele. Abantwana sebesiyasala beyi-stranger besiyagcinwa yizihlobo, okuyikuthi ilife liyana kade iphilwa ngakibo abayazi. Sebesiyaqala impilo entsha, yikho kwenza ama-street kid, yikho kwenza kube lezigebenga eziyenza ubugebenga obumangalisa. Udinga usethi umntwana lo owenza ubugebenga lobu umntwana sibili kumbe inyamazana, le nyamazana kayiyenzi njalo. Ngokuba umntwana lo sometimes asuke lapha ngibo ayegcinwa lapho a-abuzwa khona, abe sesiba le ngqondo liyana uyabona egcwele ulaka. Nxa esekhulu efika ngoba ungananzelela ubugebenga benziwa ngumuntu from 17 years kusiya kuma kubo 30 something. Umuntu ole 40 years kusiyale bayabenza kodwa bunganeno, kodwa ungakhangela from 17 up to 30 kusiya kuma kubo 36 ubugebenga bangikhona buphezu kwamandla kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu lo Sathane uyathi anzange ngabenza, uyabona. Ngoba umntwana sometimes imbona ukuthi uyabe sekhule nge-enga, abe sesiba lenye ingqondo nje engayazakaliyo. But nxa kade kulesithembo la ekhaya sekuhamba ubaba kuhamba wakumba umamncane, abantwana bayasala lo mama.
Ake sizwe ezabatsha.
Eita ita wola swaba somuhle yikudibana nokuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Salimlambo owenhlanganiso ye Platform for Youth Development. Sixoxa ngohlelo zokwakha eChimani Mani leChipinge. Ulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezi ndawo. Usaluza sitshela njalo okunenge ukuthi izakhamizi zeChimani Mani leChipinge zibona njani umkhuhlane weCoronavirus wona osethethe impilo zabaningi emhlabeni jikelele. Sali, ngiyakwamukela kuhlelo siswa munjani?
Ngiyaphila mina, wena njani?
Hayi mina ngiphilile. Awusitshele Sali, izinto zihamba njani ngale mani kanel?
Abantu abaningi abakarikhavi, uningi labantu abakayakhelwa izindlu, abaningi vele zokhe beswela. Abantu basazama ukuthi bezincedise but singakhangela even ngomumo womkhonomi vele kungathi badinga ndawoni enye vele, kungathi vele kwenzakale izulu. Akukho ngathi sokungconywana.
Kukhona osekwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa izakhamizi zaleyo ndawo na?
Bathembisa ukuthi uzaba yakhela izindlu, uzazama ukuyakha izikolo, but mina sikukhangelisise akulalethwa alenzayo yena uhulumende. Umsebenzi uba njengama-NGOs amaningi.
Sali, asixoxeni kancane nale ndaba ye-coronavirus. Sike saxoxa nabantu abakhalayo besithi kule zinto eziningi ezifunakalayo kuleyo ndawo, okugoqela izikolo, izibhedlela yela lokunye okutsheneyo. Njengoba umhlaba wonke jikelele usekhala ngalo mkhuhlane we-coronavirus osethethe impilo zabantu abaningi, njalo usanda ukufika kwele Zimbabwe, abahlala eManicaland bona bathini ngalo mkhuhlane?
Singathi abantu lwazi abanalo ngulolo olwama-WhatsApp wokuthi bazwa ukuthi kulo mkhuhlane, kodwa iningi lakhona abakawuzwisisi umkhuhlane nalo ukuthi kuhamba kanjani, kumele kuyenziweni ukuthi umuntu engawubambi. Ngithukile ngelinye ilanga ngihambe ekliniki besicela ukuthi ekhethe umongikazi ebuye ezokukhuluma lezakhamizi. Yena wabe sesithi anilwazi angila vele angatshenwa engibaziyo izinto ezibhalwa ngaphi kuma-WhatsApp, but uhulumende kakasifundisi iminisi ayikasitsheli ukuthi senze njani. Njalo nje le equipment yokuthi singathesta umuntu ukuthi ulayo kumbe akala abalayo, abantu abakafundisi liqiniso likhona. Abantu bazibalela nje ngokuzwa ngesihlobo nabangani, otherwise uhulumende kakasifundisi lutho mayelana
ndibukhulana nalo. Hayi siyabonga Sali ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba silu kriba la puchelo lwa bacha so shangana ngolwe sibili ekhasin letu le Facebook ngu VOA Ndebele buchelo The Connection lapho sikuqhubekela phambili sixoxa la bacha ngalo mkhuhlane we coronavirus. Lilolwazi oluthile na mayelana ngalo mkhuhlane libona ngani uhulumende uyasebenza gadalala na ukulwisana ngalo mkhuhlane? Silusize ukuthi ngeke siyenelise ukulethulela uhlelo lolu njengensokweni, kodwa abafisa ukusho umbono wabo lilakho usithumela ama voice notes ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zawadlala lawo ama voice notes emoyeni lakho, njalo kunixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @bigmy3bigmyke3 yoni username yami. Kwalele kwalamhla sohlangana ngolwesibili bu Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Olibalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hobe. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Nakuke esilibhathele khona kwezokholo.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama mntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ngokuba sihlangane ngaleli thuba sikhangelela izwi leNkosi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele umbhalo kumsebenzi ichapter nga 8 iverse nga 4 lithi lona elizwi nqani libala, abahlakazekileyo bahamba bechumayela ivangeli. UFilipu wehlela emzini waseSamaria wachumayela kibo ngoKristu. Siphakathi kwezikhathi ezinzima balaleli, siyakwazi ukuthi ugciko lwecoronavirus solumise umhlaba wonke, solutshintshe indlela sonke esenza ngayo izinto. Lubhizize umnotho womhlaba wonke jikelele. Imisebenzi imile kulizwe lethu lapha eZimbabwe, silokhu sisabona ukuthi kancane kancane lokhu kungena ke uhlakazeka lokhu. Ngalesi sikhathi siyazi ukuthi njalo abanye abandlaleleyo namhlanje abahamba ngemabandleni abantu abaningi ngenxa yokuthi akuhambeki. Sizama ukuvikela ukuthi leli gciwane lithelela ngokuthi nxa sisondelane eduze lingasuka komunye liye komunye. Ngakho nxa sihlezi ngekhaya kuba ngcono. Abaningi nxa sokunjalo bayethuka becabanga ukuthi manje nxa singahlangananga kutsho ukuthi ibandla likaKristu seliphelile yini na. Bengifuna ukulikhuthaza ngalawa mazwi balaleli bami ukuthi okokuqala, uKristu uphila phakathi kwenhliziyo zethu. Ubudlelwane bethu loKristu abumi kuphela ngenxa yokuthi singene enkonzweni. Yebo ye siyakhuthaza ukuthi kumele sihlanganelane labanye, kodwa kumele ukuthi isiKristu sethu siphile loba singekho phakathi kwabanye abazalwane. Siyazi ukuthi ilizwi leNkosi lithi lona kwabaseRoma uPawulu uthi kambe nxa sifuna ukuba lobudlelwane bukaKristu kumele senzeni na? Uthi yena ngenhliziyo uyakholwa, ngomlomo uyakhuluma ukuthi Jesu ngena ube yinkosi lomsindisi wami. Kutsho lokhu kutsho ukuthi ubudlelwane bethu loNkulunkulu loJesu busukela enhliziyweni. Yonke into okwakumele yenziwe yithi abantu ukuze sithole ukuxolelwa nguKristu sayithola eCalvary. Manje ngifuna ukuthi sinanze lapho ukuthi kumsebenzi chapter ka 8 iverse ka 4 abazalwane sebechithekile bonke behlakazekile ngenxa yokuthi ibandla lalihlaselwa yisitha. UStefane wayesetshaye ngamatshe waze wafa. Abaningi babebotshiwe besentolongweni. Lachithakala ke ibandla elaliseJerusalema. Kodwa nxa wena wawukukhangele lokhu wawungacabanga ukuthi sokonakele ibandla likaKristu selichithakele, kanti hatshi, uNkulunkulu wathatha khonokho wakusebenzisa ukuze
ilizwi lakhe liyengena ezindaweni liyethunyayelwa ezindaweni elalingasoze lithunyayelwe khona. Kusho ukuthi lathi singakhangela kathesi ukuthi akwenzi ngenxa yalomkhuhlane ukuthi kuhlangane abantu abaningi, kodwa sekumele sikhonzele sezindlini. Kusho ukuthi okokuqala kuyaqinisa ubudlelwane bethu ezindlini ngenxa yokuthi intshumayelo ezinengi zizafake ebulenjini. Kusho ukuthi baningi abantu asebezalalela izintshumayelo ezisuka emabandleni ngoba zizabhoda ebantwini ebulenjini, abantu bethola ilizwi likaNkulunkulu lithunyayelwa. Ngakho-ke ngiyalikhuthaza abazalwane bami ukuthi loba sikhonzele ezindlini, ilizwi likaNkulunkulu alitshintshi, ubudlelwane bethu loNkulunkulu abutshintshi.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu. Nkulunkulu wami, khuthaza abantu bakho kulabo abagulayo abangabe banje ngomkhuhlane wekorona kumbe banje ngeminye imikhuhlane. Siyathandaza ukuphiliswa, sasaza igazi likaJesu phezu komuntu wonke, silethe ukuvikelwa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lo vuselela umoya silomfundisi useNispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo umtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Bakhala ngokubhadaliswa nxa befuna ukubukela ibhola ababengabadlali bomdlalo wenguqu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo lodaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwayo ngumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBerry Daka kobulawayo ngolwesithathu, umqeqetshi olodumo uCosmas Tsanu Zulu usole indlela ababedlalela iqembu le-Highlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu.
Ngifuna ukukhuluma kuleadership ye-Highlanders intsho eyenze ukuthi uBerry efike engathabanga ye-Highlanders. Last week, i-Highlanders idlala neChapong, ngahambe ebholeni. Bangiyalele ukungena ebholeni, bathothe ngaphuma, bayebenza khonoko kuBerry uze wapha encena ukungena ebholeni ukubukela i-Highlanders. Pho watheni Tsala, shuwa kulunuwa sesihlupheka ukungena ukubukela i-Highlanders namuhla. Sikhotsho ngokubhala abantu abangazake bakwazi ukuthi yelinde injani.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso ye-Premier Soccer League yibo abalawulayo uba kungenwa njani enkundleni, njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilakho. Abongi labongikazi bathi bazagalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abaningi ngokumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wona uyivalisa ngoGibbs Dube ngisithi lalelani uhlelo lokuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.